city council isusa abantu abathengisela emgwaqweni kuthi abantu bahambe kuma vending days. Ama vending days angkhona aveka wakho, akhona angkhona agcwele alabantu. So ngenxa ukuthi abantu abanengi iindustry iloki continue ivala, abantu abanengi vele sebegcwele emgwaqweni wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu ethethengisa enjalo i-city council indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunje nje kathesi silahlekelwe ngelinye ivendor izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa. Iningi uthola ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa. Abanye bangomama yibo abangama-breadwinners ezindlini babakhangela abantwana. Uvele kawulamali. Imali odengayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Kathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhana ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizimusi la amakhulu. Okay.
Njengathi thina abanye esiphila ngokuthi siwede ngaphandle kwelizwe khona kuvele kusuka kuwesike kakhulu ngoba uzathola ukuthi uchaphile lezinto asithi mhlawumbe uvela eSouth Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho bakutshela ukuthi hayi lezi singadlula lazo ngezeribhethi kumbe ubhadalise leyo duty oyabe uyibhadile. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusiba futhi le roadblock yeZimra. Esiqala phansi ukuthi kuthe izinto lezana sezisetshwa sezikonstruktwa ngenxa yokuthi azibhadala ngejuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni especially thina esingama-informal traders.